Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
njengoba nakulusuku lwe-UN anti-corruption sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapho eZimbabwe ngenxa ye-corruption ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibi njengabantu bezimbabwe, sisenza singasathembi vumona laba abasebenzela ilokhu i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora, saba loncedo kakhulu, sagcina sithole idona from i-Germany. Yibo abasincedisa kakhulu, iklinika izehama nemishina konke. Last month basifikile bazeyihanda over ama-Germany.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezanu-PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze-Afro Jazz uJays Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinyeki ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations, bemanyene labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela, kodwa aveke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe lolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhla njengoba nakulusuku lwe-UN anti-corruption sicelo sethu ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapho eZimbabwe ngenxa ye-corruption ngoba balalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption yona sisiqedile kakhulu sibi njengabantu bezimbabwe, sisenza singasathembi vumona laba abasebenzela ilokhu i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
UNkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba ikomishini eyabekwa ukuthi ikhokele umsebenzi wokulwisana lenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwe amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affecta ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi. kungoba babengayazi bengabazi abantu abaphathi bezindawo zona lezi zomsebenzi yabona ngoba vele these days i-corruption yenza kube le nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihlobo sakhe even engelama qualifications kuya-affect ama-ordinary citizens izinto elama qualifications abala access to imisebenzi yonaleyo.
Umnumzana Kuzipha Murapha ongumsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huri.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Sifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyivulale yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munache Mtuta webandla leZANU-PF uthi loba nje uhulumende eliswana lenkohlakalo kumele izijeziwe zafakelwa eleZimbabwe zikhitshwe ukuze ilizwe liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF ngoba imbono amaphupho pheceleze singathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokhu akade seqala ukukwenza.
Kuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababike uhulumende abafana lonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Fanny Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuzaqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunazwa edolobheni leMaswingo lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparent International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award. Labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo loChingono bayisikhombisa njalo bagoqela uSophie Williams Legby owaseBrithani, uErnesto Savona oweItaly kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zeBulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekilinika yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikiliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli weBulilima East edalele ephalamende njalo engumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana ne-diaspora, saba loncedo kakhulu sagcina sithole idona from i-German. Yiwo abasincedisa kakhulu, iklinika izehama lemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over ama-German, then bayehanda kubaba induna yethu chief ukambo yayimelisa ivulwa kangisavulwa ngoba MP ubaba Ndlovu wayengekho wayese Egypt bele sebenza abahambela ngawo so saba lesolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister wetourism ikomiti iyahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngako indlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenzi siyake iklinika le sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba le nkomo ezimbili ezihlatshiweyo sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amantende e-primary yakogamu sesimanga la sifona bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma-different places kuma-district amanye kodwa osimazi ke sithole ukuthi bonke bagqoke irigalia yezami kodwa iklinika yakhiwa i-community abantu behlangene wasukuma wakhuluma unqobizitha Ndlovu okusimazi ke unqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa wasekhulumise phakami u-vice president uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona abantu bakithi abaningi bazi isikhala bayazi isiNdebele wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho kliniki isivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama inyama iqedwe ngamasotsha iqedwe ngabantu ababuya khatshana izakamizi zecommunity abayibo abayakiklinika abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula kabatholanga lutho sithe ngase sibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulale sikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingana abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga ama-business people abadlanga kube yimvocovoco nje esihlanganisa abantu bezalo sebetshaya amatoyitoyi pasi naningi pasi lobani engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe nokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo so abantu bakithi abajabulanga abantu bakogambo abantu bemajinge abantu besinots abantu bentoli abantu begoba amavillage lawo yiwo amavillage angaphansi kwesibhedlela leso bayathile basebenzela abantwana bankulunkulu into abayenzele zabalangani even isiki lamanye amamember ezanu bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lo
umnumzana Nasolani njemnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East ePhalamende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezile minyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni ukungani kuhle kweZulu ubhubhane lweCOVID-19 kanye lenkohlakalo. Uhulumende weTaliban laye usengeze lokho kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala. Ngempela abohlelo lweUnited Nations Development Program bathi sekuthethe iTaliban inyanga ezilithumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elithumi ukwakha, njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela kulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika i-$1 billion kuxwayisa umnumzana John Kelly umeluleki we-United Nations. Ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo okugoqela abesifazane lamantombazana. Kodwa njengoba sonke sisazi, kutsho umeluleki uKelly, uhulumende weTaliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhathana esedluleyo, iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane
isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwele Afghanistan ilizwe kalisozelane lise njalo ukuphakama okugcweleyo lapho abesifazane abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo alubana abesifazane bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan kutsho uKelly ngenyanga kampandula unobhala uBlinken wakhipha umbiko wokuthi sokusungulwa uhlelo lwe-Alliance for Afghan Women's Economic Resilience umanyano lo ngokazulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini kwezamabhizimusi lezemfundo elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi ngenyanga kancwabakazi elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamathumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe le-Afghanistan elizinzileyo elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele owe 2022 FIFA World Cup kule midlalo egobozisa amathe esigabeni sama quarter finals kubika uJoseph Njanji
Umqeqeshi sisebenzela iqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 leArena uJames Makhaya uthi phakathi kweFrance leBrazil yikho lapho kuzavela khona iqembu elizephakamisa isicoco.
Akusekho lula kathi ama-team awe aphumile sokusele ezinkulu kuphela but anyway iWorld Cup leyinginika iFrance makuthi ngahle kwanisa ukuwina quarter final leyinginika iFrance or iBrazil. Ya yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha amalevuzi mbijana weplay but between them ikhona ezawini yakwazi asazi ino ibhora liyasurprise kungatshintsha yona but hey ziyathatha zonitsho
ohlala edolobheni lakobulawayo uTiny Chuma uthi yena elasengilandi ilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano
nombani i-event izothatha ikhapu because my gut feeling is feeling so and everything ama players they are so strong and I believe that these guys are going to win and because I watch in the English Premier Football so I like in England so I am sure that it's going to win Viva England Viva
Kosakhulayo Justice Ibanda uthena ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka
Portugal le potential ukuthi ithathe World Cup because many players they amaningi badlala ama Premier League which are more advanced abantu abaningi ngale competition eningi so they are exposed to the pressure lalena e World Cup Morocco sibaba le chance but Morocco I take the team and but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup so maybe the pressure yona singakwazi ukuthi ibabulale
amaqembu afinyelele kusigaba sequarter final ngagoqelele Croatia lona elidlalele Brazil ele Netherlands lona elizadibana lele Argentina ngehola lethoba mune munye namhla ebusuku kusasa ngomgqibelo iqembu leMorocco lizatshana lele Portugal ngehola lesihlanu ntambama kuthi ele England lizadlala lele France ngehola lethoba mune munye ebusuku ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday sinomculi olodumo kungoma zeAfro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJays Maravini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda
Nala ukona Avuya cabanga na la ukona. Lizo yami yabulanga dele, abuso buye nini. Wenu lubambo lwa, tina sofa tatane. Wenu lubambo lwa, tina sofa tatane.
Ichakala umahlaba ithwale belele phansi lingezwa kuhle okwesikhathi eside. Nalu kwathu selicino kwelitshe selibuye lelidlikizane yedlalade yeke lasikhumbuze ngomculo wakhe.
Umculo wami nje uhlangahlanganisa imiculo ethiyeneyo eyesintu eyakhonapho kwelakithi emathekuleleni lapho enzalwa khona ikakhulu ugogo Dlamini amahlaba ithwale amalala ndawana amajiyampunzi. Ngathi ngumculo wakhona yiwo engiwuculayo ngoba nginjenje yibo laba bantu ngikhuliswe ugodla omnyama isigaba sakithi laphana enyoni ngikhumbule ezintabeni entabeni zenyoni lapha lempala yikho ngikhulele kukhona selisinkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi.
Umarabini selamadlalaje alishumi 10 kuhlanganisela asiphathelelwa namhlanje imumetheni leli dlalaje jazz
i-albhamu leli lithi Xola albhamu elilengoma ezingathi ezilithumi ezimnandi kakhulu ngaba noproducer ovela kwele South Africa kuthiwa ngunathi Mpanza onguyeproduce i-albhamu ngasebenza nojaruru negitari kwenye ingoma ngasebenza negroupu ekuthiwa amaqaqa ya so yibo abantu esebenzelako kule albhamu ihle kakhulu ngabafana abafana ngapha nje kolwa khona pha kobulawa
ungabokhala wena yelele umjali wakho uzonqobe thula thula sizwe thula sizwe ungabokhala wena yelele umjali wakho uzonqobe thula thula sizwe thula thula sizwe thula ungabokhala umjali wakho uzonqobe thula thula sizwe thula thula sizwe ungabokhala umjali wakho uzonqobe how to let this way to let this way ungabokhala wena ungabokhala umjali.
Ukugula kukaThezi kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu.
Ngibonge uNkulunkulu ngakho konke ngiyambonga umdali ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni ngoba kunzima kakhulu. Ngibonge kakhulu kumuntu ozizileyo ongichasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami ngemuli yangakithi ekaHawu lo ebelina ukuba ubaba nomama abangikhasi kakhulu labakhosikazi abo labantu ababo ngibonga kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizokuthwana kakhulu owangincusa e-State House ukuthi khona azokuza ukuthi uyini okwenhluphayo.
Jazz Marabini esiliphethe namhlanje abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngakulu
kandaba ngicela yonke indawo ngikhona kuFacebook ngikhona kuTwitter ngikhona kuInstagram ngikhona kuYouTube abantu bakithi hambani liyefike lifinyelele lapho lifike kule ndawo okuthiwa yikulayika nakusubscribe nokukhomenta nje ukutsho nje ukuthi khona umculo uyamthanda uyamazi uzwa kanjani umculo awenza kuqakathekile insuku yikho kwenza siphakame njengabaculi. Usisekele umculo kaJazz Marabini kutho ukuthi ukuzisekela wena ngokwakho ngokwemvelaphi yakho la nguba nguwe kwakho
loba ungaze ubhekane nobunzima mnganani funda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke ngempilo yakho utsho njalo ke uJazz Marabini kudlalela ke Xola nguye besilaye kuhlelo woza Ozo Friday balazo nemnandi igama lami uEzra Jesus Band.
Wabamnandi umculo kaJays Marabini esiphakululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxa lo Ezra Jesus Banda. Athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kuma-penalty 4-2. ELeCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals, eleBrazil selilubhekisa ekhaya. Ku-Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kweleQatar we-FIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama-quarterfinals namhla. Singekehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba unanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zeBulilima East Plumtree zisola bebandla lezano PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimo magumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.